Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo ku Studio 7. Ngomvulo mhla ka 6 kuNhlangula 2022, ngosithandekile mhlanga. Endabeni zethu namhlanje
kodwa phela ukuthi abantu abaninzi zokufa singazange siye ezibhedlela ukuyathola usizo ngoba kunzima imali le itholakala nzima kunzima sibile ayi uhulumende ngawo yasincedisa intweni lezi zesibhedlela uhulumende ngenilele kakhulu
izibhedlela ezinkulu zelizwe sezikhuphule imbadalo yokuhlolwa kanye leyokulaliswa lapho esezibeke imbadalo le ngedola lemelika ngesilinganiso sebhanga elikhulu lelizwe ele RBZ.
Ilizwe lilahlekelwe ngumuntu obelwela amalungelo abantu, obelwela inkululeko yabantu, obelwela iconstitutionalism, obelwela ukuthi iZimbabwe ithuthuke, ithuthukele bonke abantu, ibe lenkululeko le eyalwelwa ngabantu besiya empini. Ngakho ke silahlekelwe kakhulu njengelizwe.
Abomanyano amabandla isiKristu eZimbabwe Council of Churches bamanyana labanye ilizwe lonke khalela umndeni wakoMagayisa ngemva kokubhubha kwayeligqwetha elilodumo umnumzana Alex Magayisa. Namhlanje ewange Colliery Company kuqhutshwe isikhumbuzo sokwedlula kweminyaka engamashumi amahlanu kwenzakala ingozi emgodini wamalahle oweKhamandama. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona le umsakazo. Izibhedlela ezinkulu zelizwe sezikhuphule imbadalo yokuhlolwa kanye leyokulaliswa lapho esezifake imbadalo ngedola lemelika ngesilinganiso sebhanga elikhulu lelizwe ele RBZ. Lokhu kwethuse iningi elingenelisiyo ukubhadalela ukuthola uncedo lokwelatshwa ngenxa yeholo lenzuzo yabo elokhu incipha. Ubathabele Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Imbadalo ezintsha zesibhedlela ziqala ngenyanga yonale kaNhlangula. Zifakwe ngedola leMelika, kodwa kuvunyelwe ukubhadala ngemali yakweleZimbabwe kusiya ngokuthi isilinganiso sokutshintsha imali ngosuku lolu simi ngaphi, kulandelwa esebhanga elikhulu eleReserve Bank of Zimbabwe. Unkosazana Sali Ndlovu, obekudwendwe lokungena esibhedlela, uthe esizwa imbadalo yokwelatshwa wathi abantu bazafela ezindlini.
Kunzima sibili lokhu osokhulunywa nguhulumende, kodwa singela into yokwenza sizalandela kunjalo. Kodwa phela ukuthi abantu abaninzi zokufa singazange siye ezibhedlela ukuyathola usizo ngoba kunzima imali le itholakala nzima kunzima sibili ayi uhulumende ngawo yasincedisa intweni lezi zesibhedlela uhulumende ngenilele kakhulu.
Umnumzana Greta Sibanda, umhlali wemganini kobulawayo, uthi uhulumende kumele acabangisise kuqala izimali lezi ngoba uZulu bevele esehluleka ukubhadala imali ebivele ikhona.
Umphakathi wakithi ngeke nelise izimali lezi ezibizwa na ngoba umphakathi wakithi buvele usehlulekani ukubhadala u-160 lo. Uhulumende lapha mani kumele uthi khona acabangisise kabili kathathu ngoba lokho asekwenza akuseyikho ukunakekela izakhamizi. Njalo lokho sokuthi sokusisho ukuthi khona i-health system yethu isivele sifinyelelwa yilabaya abavele belemali, okusho ukuthi umphakathi omnene usehlupheka.
Umnumzana Joseph Nkomazana, owenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, uthi abantu bavele besehluleka ukufaka ukudla ematafuleni okutshengisa ukuthi ngeke banelisa ukubhadala imali.
Abantu abasebenzi, abantu bayehluleka, izinto sezikhwelile. With this rate yenale esikhwezwe isibhedlela ompilo labo central lapho ukuthi abantu babhadala imali ezingaka ezifika kuko $12 i-consultation fee pose $3,000 yabonwa ngani ethesa izakhamizi omunye umthwalo onzima kakhulu. Njengezakhamizi thina sithi hayi uhulumende kumele ikhangele ezizinto ingaphongu kweza izinto abantu bazoze bagwanisa abantu bayehlula izinto eziningi bayehlula kufaka ukudleta fleni
umnumzana effort ncube umqondisi wenhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi National Consumer Rights Association uthi lokhu sokuyinsindaba phenduli
Ungabona ingatsha zikahulumende zingasayamukeli imali ukuveza kahle kamhlopho ukuthi isidilikile siphelile sithile sifanele ukuthi lahlele silothene. Kanti ke ukubhadalisa abantu ngemali yasemelika kumbe imali elingana nesemelika bona bengayiholi kutsho ukuthi bazaba balutshwana abantu abazabonelisa ukuya esibhedlela abaningi sebezafela ezindlini babelethele ezindlini kuzahamba kuphela abalutshwana benelisa leyo mali. Kuyikubusa kabi konke lokho kulethe isimo size sifike lapho esikhona namhlanje. Lokho kumele kube into eguqulwa masinyana.
Imizamo yokuxhumana nomqondisi wesibhedlela sempilo usikhwica mfundo solwayo ngwenya iphumelelanga ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Inhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association yona ithi ukukhweza kwembadalo lezi kuzadala ukuba uZulu engabuyi ezokwelatshwa esibhedlela okuzadala ukuba abantu balahlekelwe zimpilo. Yengeze ngokukhuthaza uhulumende ukuba abhadale izisebenzi zakhe ngemali yeMelika ukuze kuhambelane lembadalo lezi ezifakwe ngemali yangaphandle. Umuntu oleminyaka esukela ku-13 i-13 ukuze akhangelwe esibhedlela ubhadala amadola alishumi lambili yemali yeMelika i-$12 kuthi ilanga elilodwa lokulala esibhedlela lalo lilembadalo efanayo amadola alishumi lambili i-$12. Abantu abadala abanakekelwa ngaphansi kwe-intensive care unit babhadala amadola alishumi lasithupha i-$16 ukulala esibhedlela. Abantwana abaleminyaka emihlanu kusiya ku-12 i-12 bona babhadala amadola ayisithupha emali emeli. Abantwana abaleminyaka emihlanu kusiya ku-12 i-12 bona babhadala amadola ayisithupha emali yemelika. Ukuthi ukulala esibhedlela kubiza amadola ayisitshiyagalombili i-$8. Nxa umntwana engaphansi kwe-intensive care unit ilanga elilodwa libiza amadola alitshumi i-$10. Imota yokuthwala izigulane yona ibiza idola elilodwa lamasenti angamatshumi ayisithupha emelika i-$0.06 ngekhilomitha elilodwa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abamanyano wamabandla esiKristu oyiZimbabwe Council of Churches bamanyana labanye ilizwe lonke jikelele ukukhalela umndeni wakoMagayisa ngemva kokubhubha kwakwayiligqwetha elilodumo. Umnumzana Alex Magayisa yena obhubhele eNgilandi ngesonto ekuseni. UMavis Kama usethulela lolu daba.
Embikweni wabo wenduduzo abawethule lamhla, abe-ZCC bachaze uDr. Magayisa njengomuntu obephatheke kakhulu ekulobeni ngendlela ejulileyo ebikhuthaza uZulu ngokwenzakala emphakathini. Umnumzana efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eye-National Consumer Rights Association nakora uthi akumangalisi ukuba laba mabandla beyibuka labo imisebenzi kaDr. Magayisa.
Ilizwe lilahlekelwe ngumuntu obelwela amalungelo abantu, obelwela inkululeko yabantu, obelwela i-constitutionalism, obelwela ukuthi iZimbabwe ithuthukele bonke abantu, ibe le nkululeko le eyalwelwa ngabantu besiya empini. Ngakho-ke silahlekelwe kakhulu njengelizwe.
Uncube uthi ukubhubha kukaDr. Magayisa kuze ngesikhathi abantu elizweni beqhubeka besidla imbuya ngoluthi, ikanti yena wayefisa ukuba umuntu wonke elizweni abe lenhlala kahle.
Sibuyisela emuva nxa silahlekelwa ngabantu abakhuthele ukubhala, abakhuthele ukukhuluma, abakhuthele ukufaka imbono yabo bengesabi njengaye. Kuyikulahlekela okukhulu kakhulu. Ukumbonga kwethu kuzabe ukuthi silwele inkululeko, silwele ukuthi lizwe libuswe ngokomthetho, lihloniphe umthetho, libe ngelinothileyo, linothele wonke umuntu.
Unkosazana Patience Sibanda okuhlangothi olubona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute ZDI upha umbono wakhe laye.
Mina ngifuna kuyinto enhle ukubana amabandla ayabuka umsebenzi kaDusenza ngo-Dr. Alex Magalisa kuleli lizwe lase-Afrika yonke nje jikelele. Lokhu kuyasikhuthaza njalo, kuyakhuthaza amabandla athiyeneyo aseZimbabwe ukubana beqhubeke labo besapota isivu sosayensi.
UMasibanda uthi kumqoka ukuba abamabandla ezokholo baqhubeke besebenzisana labenhlanganiso ezisebenza zizimele labo kufezeke lokho uDr. Magaisa ayehlezi ekukhankasela ekulobeni kwakhe okugoqela ukuba lombuso wentando kaZulu.
Njengoba la amabandla e-part of the society ukuthi eqhubeke lawo esiba le voice ukwenzela ukuthi uhulumende eyenze izinto ngokuhleleka kahle. Kuthi kungabi lo dlame, kungabi lobudla ngodlwangu njengoba sesifika njalo kuma 2023 elections.
Ngesikhathi lolu daba lulotshwa belungakazakali uhlelo lokuthi uzobekwa ngaphi njalo nini uDr. Magaisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Amapolisa ogatsha lwe-law and order kobulawayo namhla ethese umhleli wephephandaba eliphuma ebulenjini be-internet elezim life umduduzi Mathuthu icala lokweyisa umongameli Emmerson Mnangagwa. UMathuthu yena oke walandwa ngamapolisa endlini yakhe kusukwana ezedluleyo uzinikele enkambeni yebulawayo Central Police Station namhla ehamba legqotha lakhe umnumzana Ngqobani Sithole. Amapolisa athi wayeyisa umongameli ngokubhala enkundleni ye-Twitter ukuthi wayenatha ngesikhathi eze ethule umbiko wokuvala inhlelo zamabhanga ezokukweledisa imali ngenyanga edluleyo. Kodwa umnumzana Sithole uthi uMathuthu uyalilandula icala ngoba kazange alobe ukuthi uMnangagwa wayenathani.
Basike bamethulela icala elokuthi uundermine i-authority ka-president. Kuyokuthi uviolete u-section 33 of criminal code. Yethu khona i-criminal law codification and reform act. So basebethatha-ke i-warrant and caution statement. Kusitsho ukuthi he has been formally charged.
Ukuthiwa wenzani kahle kahle, wameyisa njani umongameli?
Kuthiwa wabhala i-tweet. I-tweet yangkhona esithi yena u-president ube ezinathela. Ngatshongo kodwa ukuthi enathani. Kodwa uthe yena wayezinathela engakasukunyiswa ukuthi ayevala i-statement. Esasikhuluma nge-issue yama-banks and so yiyo leyo i-tweet abathi yona imehlisa isithunzi. Ngoba i-tweet yangkhona yayisithi engikuzwayo ukuthi uMnangagwa ubese Glen Law ezinathela wasebizwa ukuthi ayebala elomthuli incubelo John Mangushu angithi ngento zokubolekisa kwamabhenki esuspenda ukubolekiswa kwamabhenki. So isispeech soneso kuthiwa ubeyehlisa isithunzi sikapresident.
Yena uMathuthu uyalilandula icala yena umbuyalifu
kakhulu, lilandula kakhulu.
Enkantolo uzamiswa nini?
Besangatshelwa ilanga lokuthi uzaviswa nini, kodwa bebesitshelile ukuthi hayi basaqedisa nje ukuthi wa-investigate i-case yona leyo bangaqeda bazambiza-ke aye enkantolo.
Lo ngumnumzana Ngqobani Sithole, igqwetha lomhleli wephephandaba elidinda ebulenjini be-internet elezim life umduduzi Mathuthu. UMathuthu ukhululwe njalo amapholisa athe azambiza lapho asemfuna ngendlela okuthiwa yi-way of summons. Namhlanje ewange Colliery Company kuqhutshwe isikhumbuzo sokwedlula kweminyaka engamashumi amahlanu kwenzakala ingozi eyabulalisa izisebenzi ezedlula amakhulu amane i-427 emgodini wamalahle owekhamandama ngomnyaka ka-1972 ngemva kokudubuka kwegasi ye-methane. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhumbuzo sekamandama mine disaster sikhutshwe kuhle eWange loba nje abafelokazi abalabo mkabo abachabalala engozini le batshengisele ngokukhonona kumphathi ntambo obona ngezokwembiwa umnumzana Winston Chitando ekhuluma kusikhumbuzo sanamhlanje umphathi ntambo wezokwembiwa uchaze ukuba bazahlala belandela isinqumo sokunakekela abafelokazi.
You know, this week we should never be made from our memory.
Ilunga ledale lephalamende eWange Central ongene umkhosi walamhlanje umnumzana Fortune Mulokele uveza umbono wakhe ngelanga lalamhlanje.
Ikhamandama lilanga eliqathekileyo ngoba ngo 6 June 1972 kwenzakala ingozi enkulu esabekayo lapha eWange Malahleni kwafa abantu abanengi abadlula amakhulu amane. So lonyaka siyabe sikwanisa 50 years ngemva kwesehlakalo esibi kangaka. Siqathekisa i-mining safety. Ngakho ke siyakhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthini abeke eceleni usuku lolu lube yilanga lokuzila, ilanga lokukhumbula abasitshiyayo. Sikhuthaza ukuthini uhulumende amake sure ukuthini abantu bonke beZimbabwe balunanza usuku lolu as a public holiday.
Izakhamizi zeWange lalabo abalahlekelwa izihlobo zabo kungozi yekamandama mine disaster bacela uhulumende ukuba enze ilanga lengozi leli libe likhefu lesizwe ngoba kwalahleka imiphefumulo eminengi. Isakhamuzi seWange umnumzana Andrew Mudimba ulombono ofanayo.
Isakhamuzi seWange sivili lami bengikhangelela ukuthi kwakhona uhlupho lolu esangena kilo lolu i-disaster le ezakalayo ngawo uhulumende kuba yiholiday. Kungaba yiholiday kuba ngcono kube lesikhumbuzo sibi ukuthi lakhona nxa ilanga lakhona lifika abantu sonke sikhumbule mbona ngani kungaba lula ngaleyo ndlela, singancedakala ngayona leyo ndlela. So nxa uhulumende engasiyenzela kube iholiday, hayi singajabula kakhulu.
Unkosikazi Winnie Moyo ongomunye wabafelokazi abangamachumi ayisikhombisa lambili 72 abasemkhosini walamhlanje uthi abasuthiseki ngesiphatho abasithola kuhulumende ngoba umumo womnotho usubakhulela.
Thina sesidanile kakhulu ngesiphatho esesisiphathwa ngaso ikhampani le yeCorial. Thina saba ngabafelokazi abafelwayo ngo-1972. Hayi, konke lokhu bebengani bayaqhubaqhuba kuhle. Khathesi hayi vele akusela lutho ngoba na izinto zikhwelile, bona bangake besingeze khona kuye phansi. Intengo yezinto ikhwelile, siyindlala yodwa sekuyikufa.
Isikhumbuzo sekhamandama mine disaster bese sileminyaka emibili singaqhutshwa ngenxa ye-COVID-19. Ngomnyaka ka-1972 mhla ka-2 June eWanki number 2 Colliery kwadubuka i-methane gas benelisa ukukhupha abantu abayisificaminwemibili bephila. Ngelanga elilandelayo kwadubuka njalo emgodini munye olesibanga esiyi-4.8 kilometers. Mhla ka-9 June umqondisi weWange Colliery Company ngaleso sikhathi umnumzana Gordon Livingstone wenza isinqumo sokumisa ukuhlenga abantu abadlula amakhulu amane 424 kuthi abathathu bahlengwa bevele sebefile. Ngimele umsakazo we-Studio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ele Ukraine elizame ngamandla wonke ukulwisana lebutho lakwele Russia edolobheni lelo lithwele nzima ngoba ile Russia selibambe esidukwini kuleyo indawo kulandela ukuhlasela kwalo ngamandla. Abezindaba beReuters bathi ele Russia lilakho ukuhluthuna idolobho leli kunsukwana ezilandelayo njengoba ukanye nganele Ukraine lithi ibutho kumele lizivikele liphandle kwedolobho. Umongameli Volodymyr Zelensky wakwale Ukraine wethekelela enye indawo izolo eseduzane ledolobho leli lapho axoxe khona lamasosha awakhuthaze ukuba alwe ngamandla. Wethule omunye umbiko ngesonto lapho akhuthaze abantu elizweni lonke ukuba balwisane lebutho lakwele Russia. Usanda ukubika ukuba ile Russia selihluthene umhlabathi kulelo lizwe ofika kuyisilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini 20%. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGist Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Ngqabutho Mabhena, unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party.
Sekuyacaca khathesi kumongameli waseUkraine ukuthi iNATO kayisoze imncedise, kayisoze ivikele ilizwe lakhe. Kuqakathekile ukuthi ahlale phansi akhulume lomakhelwana wakhe oyiRussia, engezwa ngabantu abangaphetsha kwezilwandle khatshane America ukuthi umele kwenzakaleni, kumbe ngamazwe asentshonalanga yeEurope. Yena ilizwe lakhe lisempumalanga yeEurope, umakhelwana wakhe omkhulu iRussia. Njengoba le ncwadi engcwelisitsho ukuthi thanda umakhelwana wakho, akahlale phansi abonisane lomakhelwane wakhe, bakhulume balungise izinto, kungabi lokho kuhlaselwa abantu.
Bamabhena, sizwile umkhokheli wakwele Russia uVladimir Putin esithi uyahlasela ngamandla nxa ukuthi amazwe entshonalanga enika ele Ukraine izikhali. Kambe ukuthi konokho yikho sikubonayo yini, kumbe kukhona okukhulu okubuyayo?
Sakutsho lasekuqaliseni ukuthi amazwe akhatshana le-Ukraine angasomakhelwane, amazwe afana leleseMelika elikhatshana ama thousand of kilometers kakumelanga bangenele udaba phakathi kweRussia leUkraine. Ngabe kabazange bangenele Joe Biden, la mazwe asentshonalanga yeEurope bayekela iUkraine leRussia, bahlala phansi balungisa, kade kungasoze kube khona lokho esikubonayo. Ikho-ke khathesi sekucaca futhi ukuthi iRussia isihlasela ngamandla ku-region lapho ngo-2014 abantu abathi bona bafuna uzivuse kabafuna ukuba ngaphansi kwe-Ukraine. Ngapha ngakithi kufanana lokuthi abantu beMatabeleland bathi bona sebefuna i-restoration, njengoba behlala begijima esibabizwani lwasenzeni sithi ngamamthwakazi activist, abathi bafuna bona i-restoration. Yikhona lokho iDonetsk region eyakwenzayo yathi yona ifuna uzibuse. IRussia isihlasela ngoba amazwe asentshonalanga e-Europe leMelika bafuna ukufaka izikhali eziningi phakathi kwe-Ukraine. Yikho thina sithi akube lokuthula. Okungenza kube lokuthula ukuthi umongameli waseUkraine akahlale phansi lomakhelwane wakhe umongameli weRussia impilo iphele.
Umnumzana Ngqabutho Mabhena unobhala jikelele webandla lezombusazwe eleZimbabwe Communist Party ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ngo-Live Talk namhlanje sicubungula ukukhuphuka kwentengo yempahla phose zonke eZimbabwe kanye lemfa ka-Dr. Alex Magayisa obe ingcwethi ecubungula ezombusazwe owake wasebenzela iofisi yenhloko kahulumende kuhulumende womanyano we-GNU. Lanxa ukuhlasela ngomkhuhlane we-COVID-19 sokubikwa kungcono kwele South Africa, okwamanje izizalwane zeZimbabwe ndawonye lazakwalelo lizwe eziphila legcikwane lengculaza ele-HIV le-AIDS zithi kuningi okuphanjaniswe yi-coronavirus kwezokulandelwa kwendlela yokuphila lengculaza. UThuso Khumalo usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 kwele South Africa mhlazi ku-5 Mbimbitho 2020 kwenza iningi lenhlelo zokwelatshwa kweminye imikhuhlane zamakhwimilili sekubhekwe yona i-coronavirus. Izindlu zokwelaphela izigulane ezibhedlela zagcwala abagula i-coronavirus okwenza ukuthi lezi mali ebezibekelwe ukulwisa eminye imikhuhlane zisetshenziswe ekulwiseni i-COVID-19. Umgcinisihlalo wenhlanganiso ekhankasela kwelatshwa kwabalegciwane lengculaza kwele South Africa, i-Treatment Action Campaign, unkosikazi Sibongile Tshabalala, uthi lokho waphazamisa kakhulu inhlelo zokwelapha nokuvikela kumemetheka komkhuhlane wengculaza. Uthi iningi labalegciwane bebesesaba ukuya ezibhedlela, besesaba ukuthola i-coronavirus, okuyinto enze beqisa kunatha amaphilisi abo ngoba besesaba ukuyawathatha. Abanye uthi bese befoliswa phandle emehlweni omuntu wonke xa bezothatha amaphilisi ngoba kuthiwa phakathi ezibhedlela bazathola i-corona, okuyinto enze abanye bezisaye ukuyathola amaphilisi abo la. Uthi kukhona njalo abaphelelwa imisebenzi ngenxa ye-coronavirus, bangabi le mali yokugada besiya ezibhedlela uyahlolwa lokuthola amaphilisi. Abanye labo kwathi kuthiwa into zonke ziyavalwa, kusenqatshelwa nokuhamba kwabantu santando, bahlala emakhaya lapho abazithola sekungasela ndawo zokuthola amaphilisi abo eduzane.
Channeling of funds to COVID-19.
Ezinye zemali zenhlelo zokulwisa ingculaza zicine sezisetshenziswa ekulwiseni umkhuhlane we-coronavirus.
And the fear of COVID-19 have drastically affected the problem of HIV in South Africa.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso yabaphila legciwane labangelalo e-Asakanene Health and Wellness, umnumzana Stanley Ndlovu, uthi la kuzizalwane zeZimbabwe eziphila legciwane kwele South Africa zaba khona inhlupho ezibangelwe i-coronavirus.
COVID iphazamisile kancane, ikakhulukazi laba kade bene-HIV ne-cancer, yibo basuke bahlangana lokunzima ngoba bebesehluleka ukuthi balande ama-treatment abo, balande ama-appointment abo emaklinikhi, ngokunjalo bagcine sebedlula emhlabeni. Kodwa ngaphandle kwalokho, kulabanye akade bevalelwe emsebenzini ngama-lockdown, obe lockdown ngesikhathi somsebenzi, but besizama ngazo zonke indlela thina esingaphandle ukuthi hayi umuntu ayithole i-treatment, so bagcine besizakala.
Ingcitshi kwezempilakahle unkosikazi Rene Sparks uthi kuningi okwaphazanyiswa i-coronavirus kunhlelo zokwelatshwa kwengculaza okufanele kube izifundo kwabakhokhela ukwelatshwa kwalo mkhuhlane.
Definitely our testing took a dip.
Inhlelo zokuhlolwa kokuningi begciwane emzimbeni zaphazamiseka ngoba ezibhedlela sekudingeka ukuthi uze ngelanga elithile. Njalo kwesinye isikhathi abebedinga ukungena kuhlelo lwamaphilisi bese belinda isikhathi eside.
Kodwa-ke uthi kwaba liphutha ukuthi abantu besavalelwe ezindlini kungabi le nhlelo zokubethekelela besiyahlolwa lokuphiwa ulwazi ngomkhuhlane wengculaza. Ngokutsho kombiko owethulwe nguhulumende ngo-2019, kule bantu abaphose bafike izigidi ezisitshiyagalombili 7.7 million abaphila lo mkhuhlane wengculaza kule South Africa. Abedlula ingxenye yalaba 2/3 basenhlelweni zokutholiswa amaphilisi. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Ayike isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Izibhedlela ezinkulu zelizwe sezikhuphule imbadalo yokuhlolwa kanye lokulaliswa lapho njalo isingamadola emelika ngesilinganiso sebhanga elikhulu ele-RBZ. Lamhlanje eWange Colliery Company kuqhutshwe isikhumbuzo sokudlula kweminyaka engamachumi amahlanu kwenzakala ingozi emgodini wamalahle owekhamandama. Oliver Lelisayo, yimi-ke usithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo ngesikhathi esifanayo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.